Lokhu kwethulwe izolo esigodlweni seMelika ngumnumzana Matthew Harrington, umsekeli kanobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, umnumzana Todd Moss okunhlanganiso ye-Center for Global Development, lamalunga edale le-Senate, umnumzana Jeff Flake, umnumzana Chris Coons lomnumzana Cory Booker. Umnumzana Harrington utshele ikomiti yedale le-Senate ebona ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika ekukhelwa nguFlake ukuthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa ethule aza kunikwa ikhomishini kaMohlante.
Kumele kujeziswe bonke abaphatheka ekubulaweni kwabantu mhlaka 1 ngoNcwabakazi lonyaka.
Uthe ilizwe leZimbabwe lilakho ukusebenza lamanye amazwe lingesula imithetho encindezela uZulu.
Kumele ilizwe leZimbabwe lesule imithetho enjenge Public Order and Security Act, le Access to Information and Protection of Privacy Act, yona esetshenziswa ukuncindezela uZulu lokwephula amalungelo oluntu. Imithetho le kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe.
Ekhuluma emhlanganweni lo, umnumzana Joe Mutizwa obemele osomabhizimusi bakwele Zimbabwe uthe izijeziso zenotho zithwalise nzima ilizwe leZimbabwe.
The sanctions are real. We hear talk that they are targeted sanctions, but the impact, the net impact of the sanctions on the economy of Zimbabwe is large.
Izijeziso zenotho zibhidliza okuningi kwele Zimbabwe. Okwamanje lathi sinje esilamabhizimusi kasinelisi ukuthola imali yokuthuthukisa amafektali ethu.
The risk premium in Zimbabwe today is anything between 20% and 25%. We are aware of the trade restrictions. Zimbabwe is not able to access AGOA, for example, which many African countries are accessing at the moment to their benefit while Zimbabwe is being left behind.
Wonke lokhu kwenziwa izijeziso zenotho okuthiwa kwakumele zithwalise nzima iziphathamandla kahulumende.
And these are very serious hindrances to the ability of Zimbabwe to move forward with the transformation program that we have.
Kodwa ke uKunz, uFlake loMoss bakubeke sobala ukuthi abasuthiseki ngenguquko kwele Zimbabwe. UKunz uthe kunengi okumele kwenziwe lelizwe leZimbabwe nxa lifisa ukudlelana kahle leMelika.
A few good speeches and actual change in parliament, in the economy, in governance, there's a big gap there.
Ukhanya engani uhulumende okhona uyazama ukuguqula okunengi elizweni, njalo abantu sebekhululeke kancane ukwethula abafisa ukukhuluma. Kodwa-ke kukhanya engani inhlanganiso ezimele zodwa kazivunyelwe ukwenza ezikufisayo. UMnangagwa ukhuluma okuningi kodwa kenze njengalokho okumele akwenze.
My concern is that there's much more fundamental work to do and that remains undone.
Lokhu kusekelwe nguFlake.
It was a needed perspective, but I think we tend to view it as these are targeted sanctions on individuals.
Lokhu ngokuqala ukuthi sizwe ukuthi izijezo lezi bidliza umnotho welizwe. Thina esikwazi ukuthi izijezo lezi zafakelwa abantu abathize, hathi abantu bonke. Yena uthi hathi izijezo lezi zibamba umuntu wonke. Esifisa ukubona ukuthi sixoxisane labantu beZimbabwe ngezomnotho kanye lezombusazwe.
Umgcini sihlalo webandla le-MDC unkosazana Tabita Khumalo uthe kuqakathekile ukuthi uMnangagwa ethulele uZulu aza kunikwa ikhomishini kaMohlante, njalo lokuthi amabandla akhomisane umlotha.
Abaluveze idokhumenti le ekhomishini kaupresident uMohlante, lakelitshela abantu iqiniso, akula ma-sanctions. Njalo sonto esingakhuluma ngayo thina sithi khona akuhlalweni phansi sikhomisane umlotha.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF othi
ingoma ehlezi ihlatshelwa ngitsho noba ngubani lobani, ungakhangela ngitsho lo somabhizinisi omkhulu uSibide Masiwa, indoda sibili einveste kakhulu phakathi kwelizwe leli, ithi yona hhayi izijeziso zenotho asoze zisebenze. Yala sinikeni ithuba indoda leyo khona.
Ilizwe leMelika lafakela abakhokheli bebandla leZANU-PF izijeziso zenotho lisithi ibandla leli lalingahloniphi ilungelo likaZulu njalo lingaqhubi kahle ukhetho.